Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance uMnumzana Godfrey Kurawone, yena ambethe negama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa, iJohannesburg Society of Advocates, isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani madlovisi labasakazi bakwastudio 7? Hayi, kuliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi, amameseji ethu amaningi siyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msenza nini kaningi, akhona wona akaphuma kodwa amanye hayi kaphumi, and liveza khona ukuthi lifuna amabizo ethu. I think okunye elingakunanzelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihleke sisaba ukuvezwa la mabizo ethu, ngoba nalwana umongameli umnangakho vele sihleke sinesaba thina laba bathinda bekuzoyonde lekikhulunyini lekikhulunywa, thina abanye vele esihleke sithithibele sinjalo ngoba sakubona kusenzakala. Thina abanye sasingabantwana sisatshaka laphana esikolo lakathi sileke sidingu umuntu ongasiphendula ukuthi sasithayelwane. Ngike ngezwa ukuthiseka kakhulu nsizwa ndikhuluma lalo othi ngumavazano nomdokta Mavaza umene wathini yena othi kwabulawa abantu lapha nentumane, yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu baze babulawa ngumhlobo. Hayi, bonabo abantu ababebulewe angisho ukuthi umbene ukwakuqondile, kodwa anti kwakumele kutsheziwe bonabo abantu ababulewe bona labo abantu. And enye into abantu abakumele bayinanzelele ukuthi amakhempulana amazipha lamazandla bafake eduzeduze kwamba abantu abona besazivelela empini vele bengazange bayenziwe i-counseling. So kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo ezokuthi abantu bafundiswe nje nokuthi abantu lingadlelana njani. Thina sifuna ukubakwazi ukuthi sasabulawa njani. Mna ngingaganga sathi bayikhona sabayikhona sabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana. Hhayi, yabo ngisebotswana lapha ngizosebenzisa ukuthi ngumagadi.
Livuka njani, livuka njani bantu bakithi, libingelela lonke emagumbini amani omhlaba. Ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi-ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba umhlaba wonke jikelele. Ya, uyabona thina abantu beZimbabwe sazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yokugwala nje, ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu. Sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le. Uyabona sengibasola la amazwe lawa angaphandle lawa, ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela beke besithela uswazi sibuyele ngikhaya, sibuyele ngikhaya siyelungisa udaba lwangikhaya. Sithemba ukuthi siyalungiselwa mbani bakula mntu ezasilungisela eZimbabwe izihlobo zami. Noma sibhizi sithi ANC inkama wathi wathi bazakhuluma kona lokho okuncane inyana labo okungakho kusisize ngalutho, kodwa sambeni thina siyelungisa le.
Sanibonani basazi bakastudio 7 labalaleli, lo okhuluma noNkomo Mbuyelo Mpane ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza. Bengicela ukuthi ngawumlayezo wami lowo ungadlalwa lawo emoyeni, ngoba nginokuyivala eminye iyavulwa ingabalwa eminye ayivulwa. Bengicela ukuthi ngalama umsakazi wami ungadlalwa lawo emoyeni. Nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe le-ZANU-PF iphume embusweni, i-ZANU-PF isikhathele ngiphathele ngiphathi yamasela iphathi yezigebenga sikhathele ngezamtiyo 40 years akula nto abayenzayo kuphela iproduction ababayenzayo nokuthumba abantu bechaya abantu bebulala abantu iproduction eyenzayo sikhathele ngezamtiyo siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadakhi wonke amazwe labomakhelwana basisize ngezamtiyo kuliwe lezamtiyo iphume esihlalweni
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.